sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina silabantwana abayaqala u form 1 imali. Uba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama-uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngapi, ikakhulu ama-day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathole ama-results.
Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko ezizadingakala lapho abafundi sebephindela ezifundweni.
Mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama, ngokuthi nxa obaba besplitha lapha bonke bahlonitshwa bayekela bahlala ephalamenti, bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana naye. Khathesi sokunguthokozani Khuphe umuntu ongumama, uthokozani Khuphe sokumele ehlukuluze, akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe ephalamenti. Lokhu yikho engikulwisayo, indaba zonke lezi sengizihambisa emakoti.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli welunye uhlangothi lwaleli bandla, unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamente. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangama makholophosi amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko ezadingakala lapho abafundi sebephindela ezifundweni, ikakhulu kulabo abaqala izifundo zika form 1. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumnyaka ka-2022 abafundi bakhangelelwe ukuba sezifundweni okwensuku phose ezingamakhulu amabili, 185 days. Phakathi kwamathemu akukhangelelwanga ukuthi kube lokuma kwezifundo ukwenzela ukuthi kwehliswe ingozi yokumemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sukoluhle Sithole, omunye wabazali olomntwana oyaqala izifundo zika-Form 1, uthi bulobunzima kakhulu kibo ngoba bengazi indleko ezifunekayo.
Ukuvulwa kwezikolo konke le khalenda kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina silabantwana abayaqala u-Form 1 imali. Uba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama-uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngapi, ikakhulu ama-day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathole ama-results. Esikufisayo ukuthi nxa kusenziwa konke lokhu besikhumbule lathi, ngoba iningi liza laluka lingayiqalanga u-form 1 labanye, kuzaba into ebuhlungu kakhulu kithi abazali kanye lomntwana.
Umnumzana Thuthukani Maphosa, omunye wabazali, uthi isikhathi esilahlekileyo sinzima ukuthi sihlengeke.
Isikhathi kuzoba nzima ukuthi sihlengeke isikhathi esivele silahlekile. Sikunenge isikhathi esikhulu isikhathi esilahlekileyo la. Njalo enye into futhi okumele siyinanzelele lapha ukuthi ekuvuleni lapha kwezikolo, kuyovulwa izikolo kuphela, kumbe kuyovulwa izikolo zizodwa sithi imduli, kumbe kuyovula lababalisi, ngoba kule enye impi futhi okusamele iliwe. Soke umbuzo esilawo ukuthi even i-calendar iphumile, siyazibuza ukuthi ababalisi bazoba khona yini ezikolo lapha. Soke ngokunye okuzadetermine ukuthi i-calendar leyi isikhathi esilahlekileyo siyahlengeka yini. Ama-holiday aqakatheke kakhulu kakhulu, bafundi njalo lababalisi bathole ithuba lokuphumula.
Unkosikazi Ruth Banda umzali ukhalaza ukuthi abafundi bahambe nsuku zonke kungafakwa imigoqo ye-COVID-19.
Engikunanzelelayo ngekhalenda le esikolo yokuba ithemu yokuqala bavula inyanga ezimbili kuphela, njalo nxa kungaqhutshekwa kuhanja amalanga amathathu ngeviki, kutsho ukuthi siyavalwa umntana uyabe ehambe phose inyanga eyodwa. Ngibona engani ukuze abafundi bahlenge isikhathi esilahlekileyo, abafunde nsuku zonke sime lokhu okwe-social distancing, ngoba isikhathi esiningi asiyilandeli ngendlela.
Sehlulekile ukuxhumana labo gatsha lwezemfundo kodwa isikhulumeli sogatsha lolu sazise iphephandaba leChronicle ukuthi izikolo zizavulwa okwensuku ezihleliweyo kungamiswa izifundo. Kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo, uhulumende ukhangelele ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezilithumi i-10,000. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye i-4.6. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye i-460,000 kuthi ababalisi bazinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane i-140,000. Umphathintambo wogatsha lwezemfundo uDokotela Evelyn Ndlovu ekhuluma lephephandaba leHerald uchaze ukuba bafuna ukwehlisa inani yabafundi abakhangelwe ngumbalisi oyedwa ukuze kulandelwe izixwayiso zegcikwane ze-COVID-19 esokuqhelelana. Wengeze ngokukhuthaza abafundi abaleminyaka elithumi lane i-14 kusiya phezulu kanye lababalisi ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana legcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli wolunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamende lisithi usephumile kubandla leli, kodwa uMakhuphe uthi lokhu kwenziwe kuye ngoba engumuntu wesifazana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
UMakhuphe utshele intatha lezindaba eHarare ukuba usexotshiwe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monzora esithi uyamangala ukuba idale lephalamende likhethe njani icele elilodwa le-MDCT. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuphoselana ephilayo phakathi kwamacele omabili awe-MDCT. UMakhuphe esithi usexotshe uMonzora ngemva kokwazisa wakhe ukuba usekhokhela ibandla le-MDC Alliance lapho ebhalisa kukhetho lwama-by-elections. UMakhuphe uthe ngesikhathi ibandla leli lidabuka phakathi ngo-2005 idale lephalamende alizange likhethe cele, esithi kuyamangalisa ukuba kuyini okwenze uMonzora waphiwa imvumo yokumxotsha. Uthi ubona engani lokhu kwenziwe ngoba yena engumuntu wesifazana.
Ngapha iMinister of Justice sifuna ukunika uMonzora imali yonke. So mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama. Ngokuthi nxa obaba besplitha lapha bonke bahlonitshwa, babayekela bahlala eParliament. Bonke bahlonitshwa banika imali okufana nayo. Khathi sokunguThokozani Khuphe umuntu ongumama. UThokozani Khuphe sokumele ehlukuluzwe. Akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe eParliament. Lokhu yikho engulisayo. Indaba zonke lezi sengizihambisa emakhoti ukuthi amakhoti ahambe ezibona. Ngilethemba lokuthi amakhoti lawo bazazicuba ungula kuhle bengakhethi uhlangothi.
Uthe uselobele inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ukuba zicubungule ukuba kungani abesifazana bekhangelwa phansi kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli secele MDCT elikhokhelwa ngumonzora umnumzana Witness Duke uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMakhuphe.
Umama uThokozani Khuphe uzokhele amalahle ekhanda yedwa. Abadala bathi umzenzi kakhalelwa, kukhalelwa umuntu oyabenziwe. Awusuki ungumkhokheli wephule iconstitution yebandla ulove emhlanganweni abantu bazame ukukuvalavala njengokuthi kwenziwa ngumuntu omdala, ubwesusuka uze uyofika kunozi kubona izindaba uzikhulumele wedwa ngomlomo wakho ukuthi wena usukhiphe usuphumile ephathini njalo usuxotshe umkhokheli owakhethwa ngabantu.
Kodwa isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu uthi akuqondanga ukuba axotshwe, esithi iparlamente kumele imkhangele njengomuntu okhokhela ibandla elizimeleyo.
Splitter phakathi kwaGibson Sibanda noMorgan Tsvangirai, akula muntu axotshwayo eparlamente ngoba uspeaker wathi hambani liyelungisiza indaba zenu. Uchazile ukuthi ngo-2014 uTsvangirai wathi splitter lo tendayibithi imali political parties finance yabelwana okulinganayo. Uchazile ukuthi kuyamangalisa ukuthi ngo-2022 yena seyehlukane lo Douglas Monzora kodwa imali political parties finance bafuna ukuthi bayinike uMonzora. Uchazile ukuthi angeke kuvume ukuthi abantu besifazana bahlukunyezwe, wathi yena uza kulwa kuze kuyefika ekugcineni.
Ingcishi kwezomkusazo umnumzana Mlungisi Dube uthi uMakhuphe lo Monzora abakwenzayo kuyabalulaza.
Ukulwa kaKhuphe lo Monzora kuyasitshengisa ukubana ama-politicians eZimbabwe adinga imali, akula yinye into abayidingayo. Ngoba singananzelela okokuqala, uKhuphe ukuze bese parliament singathi wangene eparliament ngendlela engaqondanga improperly because ukhuphe iparty yakhe wakontesta abantu bamtshengisa ukuthi hayi ikhuphe wena sikufuna then lo Monzora basebevumelana ukuthi hayi vuya sinjani vuya singenisa neparty le sixotshela ababevotelwe ukhuphe aluba ngumuntu sibili ozinuka amakhwapha ngabe ngumuntu ongazange engene aluba ngumuntu ozihloniphayo aluba akasangenanga le parliament yakhona ngenxa yokuthi abantu vele bamtshengisa ukuthi abamfuni
imizamo yokuthola imibono yomlawuli wedayile eparliament umnumzana Jacob Mudende ngalolu daba yehlule njengoba ubengadubi ucingo lwakhe njalo ubengaphenduli umbiko esemthumele wona enkundleni yobulenjini ewhatsapp mmele isitudio 7 ngiseharare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili 12 kubika abogatsha lwezempilakahle. Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.2 million asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gcikwane kuthi asebehlatshiwe amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazenkulungwane ezidlula ezingamachumi phose ayisithupha 58.7 thousand sebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubeka elizweni njalo abalwela ilungelo loluntu bathi balutshwana abantu abazobhalisa ukuvota. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba lolu hlelo yona ithi iyakhuthaza abantu ukuthi bebhalise. Kumbiko ethulwa ebulenjini be-internet kanye lemihlanganweni labantu endaweni ezitshiyeneyo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi i-mobile voter registration le PVR kayisiyonto ehlala isikhathi eside endaweni ethile. Ngokunjalo ke uyafika ukuthi endaweni eyodwa abahlala amalanga amabili kumbe lilodwa. Yebo ye kungabe sisithi sokuseduzane lalapha abantu abahlala khona but esuka sokuqaphele ukuthi isikhathi sakhona abaye besiphiwa abantu ukuthi baguduzane bakhumbuzane badonsane bayire chetha sebesisilutshwana kodwa ke siyakuthabela khona ukuthi PVR isize yasondelela abantu lanxa nje kuyisikhathi esilutshwana.
Ezinye ingxaki elizitholayo ngalolu hlelo yiziphi ezenqabela abantu ukuthi bebhalise ngobuningi ba?
Okumqoka kakhulu okuyikho okungabe kusenqabela ukuthi abantu bagijime bayefika lapho kurejistwa khona eduzane labo ikuthi abaningi kakhulu laba abasakhulayo kabalazithupha. Ngokunjalo ke sikhuthaza abakomsitheli ukuthi benze masinyane labo ngabe kuthiwa lapho kuyabe kusenziwa khona i-PVR labo babe behlezi eceleni kwenza ukuthi nxa umuntu ezothatha isithupha ahlatshiye irejistile khonapho. Njalo siyakhuthaza konke siyali kukhuluma ukuthi kanti kuvele kwehlukaniselwana kuhle kusynchronize lokana kuthiwa yi-synchronization ngesikhiwa ukuthi nxa umuntu ethatha isithupha automatically ahle abhalise. So yilo udubo engantiwa lukhona lona lolu ukuthi abantu abaningi abalazithupha yibo abafuna ukubhalisa. Intsha le sikhuluma ngayo indwendwe lokuzibonakala kibo-post office ngale e-trade gold lakomsitheli khona ngale lapho abantu abaye befisa khona ukuthi bayethatha izithupha ukuze bazisebenzise ukuthi bayirejista.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxe naye ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelinga lithi lizathumela isikhali sokuzivikela ekuhlaselweni ngesikhali semissile kanye langendizamtshina zebutho ukuyancedisa ezomvikela wele United Arab Emirates ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngabahlamuki abalwisa komakhelwane kwele Yemen. Lokhu kuvezwe embikeni owethulwe ngukhulumende wele Melika. Yingozi yomgodi osowama kusebenza wasedolobheni eleDanbed esigabeni seJharkhand kwele India odilikele abantu abakade besemba kiwo okungekho emthethweni yibulele abahlanu kubika amapolisa alindawo. ababona ngezokulondolozwa kwemvelo kwele UK de babika ukubana ingozi yokuchithekela kwamafutha ezimota emfuleni yasesigabeni se-Amazon sokudale umonakalo omkhulu kwezemvelo, kwachiya inkulungwane lenkulungwane zabantu kulumango bengela manzi ahlanzekileyo ngokunatha nokusebenzisa, njalo kwaphazamisa umsebenzi abaphila ngawo owokuthiya ihlanzi.
Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esisezihlala emazweni, sixoxe lonkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha kwele Melika. Unkosikazi Ndlovu sichasisela ngomumo okhona esigabeni sakhe ngodaba lweCOVID-19.
Yelapha eSeattle abantu bayagcwala ezindaweni, kodwa bekulomkhumthetho ofungulumende ukuthi nxa usiyafika endaweni yokunathela siyafika endaweni yokudla, bayakubuza ukuthi uhlatshiwe yini kumbe kawuhlatshwanga, and babe befuna ukubona uyasikhupha silithupha sakho batshengise sokuthatha. So ngaleyo ndlela nxa ungahlatshwanga kutho ukuthi ezindaweni eziningi ezinjengazona lezo kawusafiki. Kodwa ngizwa kuthiwa bakhona abanye abanikazi bamabhizinisi abangawulandeliyo lowo mthetho, kuyabe vele yena ngokwakhe engathandani le jekiseni yokuhlatshwa, then abantu ababuya esitolo sakhe kasababuzi. Kodwa mina ngengaphuma nje phandle ngolwesihlanu lokhu ngangikuzwa abantu besithwa nxa ungenwa even e-restaurant uyakuthi uyele uya lesithupha sakho sokuhlatshwa yini, sifike sabuzwa silisithupha sokuhlatshwa. Njalo lapha abantu baloku besalande abantu bakuba ngapho ngani bayalandela umkhuba kakhulu umthetho yakhona efakiwe kahulumende hatshi kwezinye indawo. Ngambonela abanikazi bama-restaurants kumbe abamabhar bephuma ku-TV bexwayisa abantu ukuthi nxa lisiza ezindaweni zanini lezitshengiselo zenu zokuthi lihlatshiwe kumbeni hhayi alihlatshwanga. Hayi emabhasikopini bengakayifika, ngambabone lapha emastadium okubukelwa khona amabhora begcwele. So kusho ukuthi bayagcwala abantu, but lapha engikwaziyo ukuthi nxa ungena estadium salapha eSeattle kumele ungohlatshiweyo.
Ngokubona kwakho uhulumende wenza konke okufaneleyo yini ukuthi aphathise abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, njalo kulula okunganani khona ngapho ukuthi umuntu ayihlatshwe?
Mina ngokubona kwami Ms. Gandhi, lapha ijekiseni khona nxa ufuna ukuhlatshwa uyahamba uyehlatshwa, ngoba amanye ama-organizations like anjengokungama-department ewe aka-government, thina abanye sisebenza ku-government sange sihambe phandle uyadinga ijection. Abantu bemsebenzini bebeziqoqa zona babesebeli ofuthi nxa lifuna ukuyahlatshwa ningahambe lihlatshwa namhla kuhlatshwa endaweni enje kuhlatshwa endaweni enje. Lakathesi ngesikhathi sona lesi kuhlatshwa i-booster afika nje ama-emails kuzonke ukuthi hayi even lanxa ulo umuntu omaziyo kumbe kulo munye umuntu ngkhaya ungakahlatshwa i-booster hlatshwa endaweni engayo. So ukuhlatshwa lapha kulula. Mina ngibona ngani uhulumende wenza yonke imizamo yokuthi abantu bahlatshwe, kodwa kulabantu abangafuniyo ukuhlatshwa uhulumende angaze akabathwalele ubhuku. Ngabona yikho khona okwenza ukuthi omunye umkhuhlane ungaze wadeda, ngoba abantu kabafuni ukulandela umkhuba, njalo kabafuni ukuthi nxa kuthiwa ijekiseni laphana kabafuni ukuhlatshwa. Lapha ijekiseni azange ngizwe kuthiwa kulomuntu oyiswelayo. Ijekiseni igcwele, nxa ufuna ukuhlatshwa uyahlatshwa. Mina ngibona ngani uhulumende wenze konke, kodwa sokusemandleni akho nemzini wakho lemuli yakho lezihlobo zakho labangani bakho ukuthi liyenzani ngoncedo lolu luphiwa nguhulumende. Ngoba uhulumende angaze awalethe amajekiseni azabe maningi kangakanani, zibe ziningi kangakanani izindawo zokuhlaba njengala. Kodwa nxa umuntu engafuni kafuni, ngoba uhulumende angaze akufosi. Angithi abantu bathi abafuni uhulumende abatshele ukuthi benzeni ngempilo zabo. So ijekiseni lapha iningi, kodwa bona abangafuniyo ukuhlaba kabasoze behambe beyehlaba. Mina kimi from ukuhlaba ekuqaliseni yokuqala esibili ngize ngihlabe yokugcina i-boost anzange ngibe labo ubunzima. Labantu engibaziyo abazange babe labo ubunzima, bekulula ukuthi behlabe nokuthi sitshelane ukuthi ayihambani ihlaba lapha. And lapha kade kusiba lula yikuthi kwesinye isikhathi kade liyi-community engambona okusenziwa ngamazambians ukuthi liyabalana libe lizibalene ukuthi libangaki. Oyedwa besehamba sesiyacela ukuthi thina sifuna ukuzohlatshwa njenge-community yamazambia, bese kubuya umuntu ozobahlabela ndawonye batshone bonke behlatshiwe. So kulula kunzima emuntwini ongafuniyo. Mina ngeza ke sithi ngenze ngifike esikhathini sokuthi ngingagcona uhulumende, ngithi uhulumende kenzanga ngendlela efanele, ngoba umkhuhlane lo ungumzwa ngedwa emzini wakho ukuthi wena uzawuphatha njani lezihlobo zakho, hathi uhulumende.
Lo ke unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha eMelika. Obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. abancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngombimbitho sebekhankasa ngamandla kobulawayo lapho kudingwa amakhansela labazamela indawo ezishiyeneyo edale lephalamente. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Richard Ncube okubandla lezaphu uncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edale lephalamente.
Ibandla lezaphu-ke likholelwa ekwehlisweni kwamandla esiya ezabelweni ebantwini. Nginanzelela ukuthi iphumula kumele siyenze ibe isigaba kumbe ilokitshi elihle kakhulu. Ngikholwa njalo ukuthi indawo yabantu esidinga ukuthi sihlale ngokulunga, indawo edlula zonke indawo enhle lapho kumele sikhulisele khona abantu abethu, indawo kumele sihlale ngcono siphila impilo yokuthokoza, indawo kumele sithole khona ubukhokheli obusincedisayo ukuthuthukisa isigaba sethu nenhlalo yethu yabantu abethu bakusasa, indawo kumele indingeko zethu zifinyelelwe, sifanele sithole ummeli ongcono njalo oqotho omesabayo uNkulunkulu ozasimela ephalamende ukuvotela mina ukwenza iphumula isuke kuzinga ekulo ibe kuzinga elingcono sisebenza ndawonye. Ukungivotela kulipha amandla ukuthi ngilimele ephalamende ngilikhulumele indingeko zenu, senze izinqumo ndawonye njengezakhamizi nesigaba sethu. Ngitshele uhulumende elikufunayo, ngibe ngusomlomo wenu ukuze sifuqe uhulumende isiphe esikudingayo empilweni. Sesiza kwenza amacebo entuthuko sindawonye. Ngigqugquzela ke ukuthi obaba labomama labantu abethu esigabeni banikwa amathuba okuqala nxa icwetha lemisebenzi lamabhizinisi lisiba khona.
Uncube uthi sesifikele isikhathi sokuthi abantu bezibuse.
Ngiloyisa ukuthi ngifuqe ukuthi abathungameli bagobele intando kaZulu. Ngiza kuba isithunywa senu, ngiza kulimela elikhulumele, ngizalibuza elikufunayo singakayenzi lutho.
UMaqhawe Sibanda okubandla lezanu PF uthi azothola nzima amabandla aphikisayo ukukhetho lolu.
Ngebandla lethu elikhona ngendlela esiyiyo khona kathesani i-strength esilayo thinki sizabamba ama-constituents two or so esingawabamba, ngigoqela ukuthi mbonayo onkulumane lamakhansila lapha khona kubo-Country Park kubolapha ku-Ward 7. Ya, mbone ngani singadopa. Mbone ngani ukuthi siyawina, it's because of the new beginning ezanu PF. Kulabantu abatsha abangenileyo emincintisweni lo. Mina ngikutsho kakhulu abantu bakobulawayo ngokuthi umuntu oyabe efuza ukuthi engingani, umuntu ofuzwe bekwazi ukuthi khona khona ulwela i-region yakithi. Ebekwazi singayilwela ulwela ubulawayo. Nga ukuthi ungenile engu-MP, kungabe ngu-MP lwalo ukuthi ungenile nawo kumbe ngumuntu wekhezi, kumbe ngumuntu welupane, kumbe ngumuntu wezarapano, uthole ukuthi umuntu usesebenzela kibo lapha asebenzela.
Akwaziwa ukuba ngubani ozakhethwa nguZulu ephumula kobulawayo ukuba amele idale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Wezemidlalo, imizamo yokuvuselela iqembu elilodumo kumbali yomdlalo wenguqu eleZimbabwe Saints iyaqhugezela njengoba leli qembu selinqotshwe kabili emidlalweni emithathu eseliyidlalile esigabeni se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ngemva komdlalo wabo lapho abanqotshwe khona leli qembu le-Talent Vision nge-3 kanyanga ngesonto eyedlileyo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe Saints uReginald Buhali uthe yena kuzamele bafunde ukulungisisa amaphutha abawayenzayo ukuze balungisise ukudlala kwabo.
Every game yabuya lama-challenges ayo, kumele sisifundise ama solutions awo yini, because it's still a process, we're still learning and we're still building it yetu. Of course ama losers wafuni, but nxa ikhona we have to accept it and move on, start ama positives esesiwathole in that game sihambise ulungisisa.
Iqembu leZimbabwe Saints liphenduke kusigaba se-Southern Region Division 1 nyakenye ngemva kokuba libhadale laqeda imali ebeliyikoloda inhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Leli qembu ligunyulwe kusigaba saphezulu ngomnyaka ka-2011 ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 lapho elixotshwe khona ngomnyaka ka-2014 ngoba lingabhadalanga imali yokubhalisa ekhutshwa ngamaqembu ekuqaleni komnyaka. Ngo-2014 2015 like ladlala kusigaba sika Division 2 kwathi ngemva kwalokho kwaba anganise lichabalele laselivuselelwa njalo nyakenye. Iqembu lezimbabwe Saints lemiklomelo emithathu ngemva kokudlala kathathu lonyaka njalo ngempela viki ezayo lizadlala lelesiwu ngensonto enkundleni White City. Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leWange lona lemiklomelo isikhombisa, ukuthi endaweni yesibili kule qembu leRatanang lalo lemiklomelo isikhombisa kodwa lihlohleka luTshwane. Iqembu leWange libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Ajax ngomgqibelo, ukuthi leRatanang lona libe ngujikile obhanqa 1-1 lele Quality Foods. Endaweni yesithathu kule qembu leTalent Vision elilemiklomelo isithupha kodwa umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi lonyaka injongo yabo akusiyo yokuphakamisa isicoco.
Ngiyizela mhlawumbe esifuna ukubona abadlali bayo ngokuthi kathi izinto zokukhona lo ke bekubamba kancane kancane then ukugcinele obvious these boys uyaqala wena sathi yena divela ngathi ukuyila vele abazali bokuthi I think nako ka yabanika futhi
kumidlalo yeviki lesine kulomdlalo ogubhozisa amathe emalahleni lapho iqembu leWange elizadibana khona lele ZPC Wange ngomgqibelo. Iqembu leRatanang lona lizavakatshela ePlumtree ngomgqibelo ukuyadlala lele Mainline, kuthi eleTalent Vision lizadlala lele Indonsakusa ngasefilabusi ngensonto. Kweminye imidlalo yeviki lesine iqembu leIndlovu yanyathela lizadlala lele Ajax ngaseLuveve, kuthi ngosuku olufanayo enkundleni efanayo njalo eleMakhandeni Pirates lizadlala lele Binga Pirates ngomgqibelo enkundleni eWhite City. Iqembu leArnel Movers lizadlala lele Mountain Climbers, kuthi leQuality Foods lizadibana lele Boson 90. Emdlalweni uza kuba seVictoria Falls iqembu leMossi Rovers lizadlala lele Kazmine ngomgqibelo. Imele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko esiza ezidingakalayo lapho abafundi sebephindela ezifundweni. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli walunye uhlangothi lwaleli bandla uNkosazana Thokozani Khophe edale lePhalamende. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu phose amabili 185 bafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili i-12. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.